Siyabonga Jonga Kandemiri siyalambulela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlaka 17 Ncwabakazi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Elingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Kungakhanyi ngani umgabe wenze into emangalisayo eyokuthi wenelise ukuthi aphe ukhama amandla lokho kungaphezu kwamandla akhe.
Umongameli Mgabe osesuke ebukhokhelini bomanyano weSADC uthi amazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika alombuso oqotho njalo aqhuba ukhetho ngendlela esuthisayo. Amalunga edalela ePhalamende kade esekukhefu asebiziwe kusasa ukuyahlaziya udaba lomthetho wezisebenzi. Zona izisebenzi zithini ngalokho? Thiyani indlela.
Sikhuluma ngokuthi imithetho sasihlangene sisonke nje sikutrebaka committee kwathi kathesi sokugijimisa iparty.
Kwezemidlalo iqembu leHighlanders selikhwele kancane kungalani yemiklomelo kulandela ukubhaxabula elikwenze iHow Mine ngempela sonto. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Mgabe uthi amazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika alombuso oqotho njalo waqhuba ukhetho ngendlela esuthisayo. Ekhuluma emhlanganweni weSADC oqale namuhla eBotswana, Mgabe uthe njalo uhlangothi lweSADC lulokuthula ukwedlula zonke ingqaze e-Afrika. Njengotsho kwemithetho yeSADC, uMgabe uthiye isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo walinhlanganiso njalo wapha intambo kumongameli Seretse Khama Ian Khama wezwe leBotswana. Asizweni amazwi kamongameli Mgabe ekhuluma emhlanganweni lo.
Our region continues to exhibit political maturity.
Umhlubulo weSADC uqhubeka utshengisa ukubutheka kundaba zombusazwe njalo uyisibonelo esihle kakhulu ezwekazi le-Afrika. Eminyakeni odluleyo kulamazwe ayisithupha aqhube ukhetho olukhululekileyo njalo olusuthisayo. Ngalokho ngithanda ukuchayela ihlombe abantu bamazwe alandelayo abakhokheli kanye labohulumende babo. Uhulumende weBotswana, weLesotho, Mauritius, Mozambique, Namibia, leZambia. Ngilichayela ihlombe ngokuqhuba kuhle ukhetho lwenu. NjengeSADC siyaziqhenya ngoba silokuthula ukwedlula zonke indawo ze-Afrika.
Lawo bekungamazwi kamongameli Robert Mgabe ekhuluma isemhlanganweni weSADC kweleBotswana ubehumatshumayelwa-ke intatheli zindaba yethu uNtungameli Nkomo. Kunjalo nje ibandla le-MDCT namhla lithumele iqula lalo kweleBotswana ukuyakhuluma lo Khama njengomkhokheli weSADC omutsha ukuthi akhangelisise udaba lweZimbabwe ngoba ezombusazwe ziqhubeka zingamanga kahle. Kodwa ingcwethi zithi kulutshwana uKhama ngakwenza ngoba uMgabe eqhubeka elilunga leSADC Troika. Ukuhlaziya okulakho ukufezwa nguKhama njengomkhokheli weSADC, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Nhlanhla Dube.
Ukuthalimana buyatshintshwana ngemva kwesikhathi esithile. Lokho ngikuthole ukuthi kungakhanyi ngani uMgabe wenze into emangalisayo eyokuthi wenelise ukuthi aphe ukhama amandla. Lokho kungaphezu kwamandla akhe, into okumele iphakathi kwesivumelwano. Okwesibili, okuqakathekileyo kakhulukazi ngokwenzakeleyo ukuthi sesizakhangela ukuthi uKhama yena kubakhokheli abakuSADC ngomunye walabo abasesebatsha. Okwesibili, ngomunye walabo abaqhuba kakhulu ukubusa izwekazi le-Afrika namazwe abo ngendlela esingathi ikhangela kakhulu ukubusa ngendlela zedemokrasi. Sikhangelele ukuthi ngakho bonke uKhama ahlala ekwenza, engxoxweni ahlala ezenza, lokupha umvutho emazweni akusadathi lamazwe aku-Afrika mhlawumbe uzakwenza ukuthi kukhanyele kakhulu imisebenzi engaletha idemokhrasi kumbe ukuvukusa okugcweleyo okungeladlakela okungelabuchova.
Uthi njalo uMgabe umhlubulo wezansi yezwekazi le-Afrika yiwo olombuso okhululekileyo njalo olokuthula ukwedlula yonke imhlubulo ye-Afrika. Uvumelana laye na?
Ukuthi kulokuthula ikakhulu emazweni esadathi kuliqiniso. Ukuthula lokhu ungakukhangela ukuthi kuvela ekutholeni uvikusi wamazwe amaningi akuzange kube lokuthatha amandla kahulumende kusetshenziswa amandla ebutho kumbe okungathiwa yikhulu ngesilungu. Kodwa lokho kuqakatheke ngoba abantu ikakhulu abakulona lolu hlangothi oluqambayo bakhuliswe ngendlela ethile, isiKristu sinengi, imfundo inengi, yikho okubenza ukuthi bengathandi udlakela lokuvukela kuhulumende wabo.
Siyabonga ke lo ngumnumzana Nhlanhla Dube, ingcwethi kwezombusazwe obekhuluma lo ntungameli weStudio 7 ekoBulawayo. Kunjalo nje intatheli zindaba yeStudio 7 uIvan Jifera ubhodabhode edolobheni leHarare ebuza izakhamizi ukuthi zibona njani udaba lokuchiya ubukhokheli bomanyano weSADC belonda imbali kamongameli Mgabe sesikhundleni lesi. Ke siqale ngembono kaOnisimo Ndlovu.
Ukuba khona kukamongameli esihlalweni seSADC, mina njengesizalwane seZimbabwe generally akungibenefithanga ngalutho. Akula nto really enye ngathi khona zingabe zisiphathisile ngokuba khona kwakhe esihlalweni. And then actually ngokuba khona kwakhe esihlalweni I thought ukuthi khona maybe nqane iZimbabwe yayizaba ngcono, but then actually it turned ukuthi khona icine isiwes. And I think maybe ukama since engena maybe kuzokuba le change indlela ngendlela esiyenza ngayo izinto as iSADC region, because really things have been done the same way kusukela kudala lakudala and asikaboni change whether ngubani okhona kumbe mbani ongekhoyo. So I just hope ukuthi ukama will try and change the situation.
Siyabonga ke Ndlovu. Ke sizwe njalo umbono kamnumzana Suwela Sibanda.
Mina ngibona ngazathi into enziwa ngumongameli ngathi into elungileyo ngezinye indlela, njengokuthi ubesengumuntu esingathi sekhulile, so ama-responsibility abesekhwela phezu kwakhe asemandile okokuthi begcine luza i-focus, elahlekelwa i-focus kwindaba zethu ngapha eZimbabwe, ezama ukuthi ahlanganise iindaba ze-Africa, ze-African Union and so on. But then ambona kulento e-wrong embi khonapho. Njoba kwa kwathiwa ukuthi i-leadership yangkhona kumele ibhode kuma-African leaders, amboni into erong ukuthi ukhama athathe over ngomunye wabakhokheli wama-leaders we-Africa. So amboni into erong.
Siyabonga ke umnumzana Suwela lapho kade sipha imbono yakhe. Ke sizwe imbono kamnumzana Jeffrey Moyo.
Isikhathi sikaMgabe isebenza njengo-chairperson we-SADC vele asisincedanga, vele bedlalisa imali umdala lowo bephunga uhamba nje ungelangqondo. Futhi indaba yeZimbabwe ukuthi iZimbabwe isenkingeni ayizake ikhulunywe ngoba uMgabe beyi-chair i-SADC. Iyakwazi ukuthi iZimbabwe vele iyahlupheka, amaZimbabwe enzikala lutho, i-economy vele kayisasebenzi. Kodwa yena njenge-SADC chairperson kazange akhulume ngendaba ehlupha ilizwe leZimbabwe. Mina sengibona ukuthi lapha izinto siza eqalisa ukuhamba khona manje, ngoba ma isihlalo lesi siya ku-Ian Khama. U-Ian Khama lo Mgabe vele kababonani, uzaqalisa ukukhuluma indaba yeZimbabwe khona manje. Indaba ezihluphayo lapha eZimbabwe, indaba ezepolitics, indaba ze-economy zizaqalisa ukuphuma khona manje, ngoba u-Ian Khama kasozathule. Uyamzonda uMgabe ngoba uyakwazi ukuthi uMgabe ngokwakhe i-dictator, akafuni ukuthi abantu beZimbabwe bakhululeke.
Siyabonga ke, leyo bekuyimbono yezakhamizi zeHarare zikhuluma ngodaba lokukhokhela umanyano weSADC kukamongameli Mgabe osechiyele umongameli Khama wakwele Botswana. Amalunga edale lePhalamende kade sekukhefu asebiziwe ukuthi aye kuleli dale kusasa ukuyahlaziya udaba lokuguqula umthetho wezisebenzi, iLabor Act. Sixoxele umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana George Ngiwane ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngalolu daba.
Thina njengesebenzi sithi okunye kwakhona kungcono ngoba kukhangela ngani kuzasiza isebenzi, but esikusolayo yiprocess. Sikhuluma ngokuthi nje umthetho sasihlangene sisonke nje sikutripartite committee. Kwathi kathesi sokugijimisa iparty, akusiyo nje ukuthi ngama-social partners. I think you need to vote for that ukuthi kanti sikutheni futhi. Ngoba okunye kwakhona sithi ukuthi okuphakathi kwethu yakhona yini ngibala nje kona. Kungcono siyabona ukuthi sikhalazela sithi hayi lokhu kahle sikakwazi ukuthi kuthi zisebenzi lokho.
Manje kukhona yini eliza kwenza lina njengesisebenzi likhangele wona lo mthetho?
Okwakathesi kunzima ukuthi sithi ukuthi singamobilize abantu ukuthi sibe lento esingayenza okwakathesi. Ngoba sibone ukuthi okwakuqala yikubona ukuthi abantu basakhotha imisebenzi ngoba kukhona sibili abakufakile ukuthi hayi umuntu ekhe asakhotha imisebenzi mahlayana.
Belike latshengisela likhonona khona ukuxotshwa kwezisebenzi. Lilokhu lilohlelo lona lolu yini kumbe selimelela umthetho lo?
Hayi, eHarare sibe sikhangelele nje ukuthi siyenze eHarare asenzanga ende kumele sikwenze umthetho kumbe akula mthetho kuyafanana. Ngoba sivele siyakhonona njengesisebenzi.
Lo ke umnumzana George Ngiwane umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ingcwethi kwezomnotho elizwe zithi inani lezisebenzi esezixotshiwe umsebenzi kunsukwana ezisanda kwedlula ngemva kwesinqumo se-Supreme Court zingafika kunkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu i-20,500. Lokhu kuza ngesikhathi inhlanganiso ezilwela ilungelo lezisebenzi zisithi abaleminyaka yokuthi bengenelisa ukusebenza sebeyizigidi ezine i-4 million. Intatheli izindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngugcweleyo eseHarare.
Inhlanganiso ezilwela ilungelo lezisebenzi zikhuthaza uhulumende ukuba achutshise uhlelo lokuguqulwa komthetho ophezu kwezisebenzi, athuthukise umnotho welizwe kanye lokuguqula umthetho okhuluma ngezokunikezwa kwamandla kumankampani kuzizalwane zakuleli ezinsundu, osekwenza abafisa ukuzasungula amabhizimusi abo kuleli bathikaze ukwenze lokho. Omunye wabalahlekelwe ngumsebenzi laba unkosikazi Loveness Ncube uveza ukuba lokho kwenzakale kuye kuyinto eze engayilungiselele njalo esengozalahlekelwa yinzuzo yakhe abekade eyikhangelele ngemva kokusebenzela leyo nkampani akade eyisebenzela okweminyaka eyedlula elithumi.
Ah, kunzima angifuni ukuqamba amanga from bed to waist. Ngoba nxa usemsebenzini kungcono kulokuthi inyanga iyaphele yakwazi ukuthola kuyimadlana noma ubhadale kuyi-200. It's better kulokuthi ngihlale endlini melele ubaba uthi yabukuba kuyabuya lana. So uyimali khona okuncane kade ngikuthola kuyunceda kakhulu endlini, but still kade sangisela even ipackage ngabe kuthiwa kumbe kwathiwa siyaxosha umsebenzi sinikwe kuyipackage ukuthi ngiyaqala something kumbe ngiqale ukuye order ngeze i-cross border njengabanye akula, but njengokuma kwezinto phungu uxotshwa ungelalutho. Asazi ukuthi abantwana besikolo sababhadala ama-renti kwini konke kumile.
Uhulumende usekubone kufanele alungisise umthetho olawula phezu kwezisebenzi labaqhatshi sekulotshwe phansi i-Labour Law Amendment Bill ekhangelelwe ukuhlaziywa ngamalunga edala lephalamende anduba kube ngumthetho. Kodwa abaqhatshi ngaphansi kwenhlanganiso ye-Employers Confederation of Zimbabwe, MCOS, betshengise ukukhathazeka kwabo bethi ungekho umahluko njengoba lokhe sesekhona izigaba ezingaba yimigoqokizo kanye lakulabo abafisa ukuzasungula amabhizimusi kuleli. Umkhokheli wenhlanganiso ye-MCOS, umnumzana John Mufukari, uthi njengenhlanganiso lesi simo siphambana lenkulumo kamongameli Robert Mugabe ephezu kokuhuga abafisa ukuzasungula amabhizimusi abo kuleli. Unobhala jikelele enhlanganisweni yeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, umnumzana Javet Moyo uthi lokho sekuthe kwenzakala elizweni uzulu lahlekelwa ngumsebenzi ngemva kwalesi sinqumo se Supreme Court kunyanga edlule kuludubo oluthinta wonke umuntu kungakho bethi kuyikhona beza kuya kwethula incwadi yabo yezikhalazo edalela eParliament ukuba aphathise ekudingeni indlela zokulungisisa loludubo
akusijabulisi nxa esikubala emaphepheni kuyikho kungaphuma kungumthetho sesikutholile ukuthi ibhili leyi ilakho kubi okumangalisayo loke inika ke uminister amandla aphezulu
uhulumende kumele aguqule kundaba zokuletha ukuhlaliseka kwezinto elizweni ukuze ofuna ukuzasungula ibhizimusi lakhe angaze athikaza ukwenze lokho kutsho umoyo
kusobala ukuthi abantu gabala themba lohulumende okhona uhulumende kufaneleke akhiphe ke esingathi ngama country risk kumbe ukwesabisayo ukuphakathi kwelizwe okwenza laba abalemali bangaze bayesaba ukuqalisa amakampani
umoyo uthi lesi simo sesibangele ukwanda kwalabo abaphila ngokuthengisa esitaladeni akuchaze njengesimo esingesihle ngoba kuluhlangothi olungake lwenza umnotho uthuthuke lesi simo sokuxotshwa amahlayana kwezisebenzi kusolwe njalo zinhlanganiso eziphatheke kumikhankaso yokulondolozwa kwelungelo lezisebenzi okufana le yeZimbabwe Labour Center umgcini sihlalo webhodi board yalenhlanganiso yeZLC umnumzana Mnyaradzi Kwisayi uthi lokho osekusenzakala sekubuyisele emuva imisebenzi yokuthuthukisa ilungelo lezisebenzi kungasehlukani lalesiya sikhathi lapho onsundu ubesetshenziswa okwesigqili ngabelungu ngesikhathi ilizwe lingakatholi uzibuse lokho kwenza kwabamankampani sebexotsha izisebenzi mahlayana kulandelwa lesi sinqumo esethulwe emthethandaba weSupreme Court kunyanga edluleyo sekuzangezelela kunkinga uZulu abevele ebhekane layo njengoba liza kube lilokhu eliqansa inani labazazama ukuziphilisa ngokuthengisa esitaladeni kuveza umqondisi weZimbabwe Informal Sectors Organization ziso umnumzana Promise Mkhwananzi
uhulumende silayo kala sinikele abantu ngoba le indaba yempilo yabo ayisinto ukuthi ngapha nguthanyela ngathi uthanyela izibi kufuze kuhlalwe phansi kubonisanwe kulungisiswe kutshengisa ukwehluleka kwahulumende wethu weZANPF
ingcwethi kwezomnotho ziveza ukuba lokhu liqansa inani labalokhu bexotshwa imisebenzi kulandelwa lesi sinqumo senyanga edluleyo ngakwelinye icele evalwa nsuku zonke amankampani elizwe abanini bawo bekhala ngesimo kwezomnotho esingesihle kungekho nzuzo abayitholayo kumabhizimusi abo ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama
Ukubulawa kwesilwane esilodumo esasibizwa ngokuthi nguSisulu eZimbabwe sokuzondise abanye abantu eZimbabwe asebesithi sokumele wonke umuntu olamaplazi amaningi athathelwe ikakhulu labo abahlala lapho kulondolozwa khona inyamazana zasendle. Omunye wabo ngumnumzana kudakwashe Basikiti owayengumphathi ntambo wesabelo semaswingo waxotshwa kuhulumende kulandela umhlangano webandla leli oweCongress nyakenye. Ukuze sihlaziye lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana David Ndlovu okudalela Central Committee yebandla leZANU PF.
Ipolicy yeparty ukuthi abantu bashare. Lekho kuthiwa ngwami ngedwa ngwami ngwami ngeChristmas bagridi abantu bakhona.
Kungenziwani Ndlovu ukuthi kuqedwe khonoku?
Kule resolution yokuthi abantu kube yenzi land audit that must be implemented. Kumele implement i-land audit kinaliyana abantu bathathe one person one farm bakhetha bakufuna hayi khona ukuthatha everything isize ngoba ibukhuquluzi lo vele singabufuni yodwa njengeparty we fought against ubukhuquluzi and asibufuni futhi
yes phinde njalo sikhulume ngakhona kokwenzakalayo ukuthi endaweni lapho kubulawa khona izinyamazana Ndlovu kule mali eningi sibile bhadalwayo asithi silwane $50,000 so imali naleyo abantu bangazuzani
kumele ukubenefit abantu be-area naleyo abahlala ngoba ungakhangela besingakwazi konke athile kwaze ngoba isilwane senise sikhalelwe ngumhlaba wonke ukwedlula wonke umuntu emhlabeni now abantu ababhenefitile ukuthi abanye njengoba sitho bayadliwa izilwane zenezi kumele kwenze indlela ezakwenza ukuthi abantu bavikeleke kwizinyamazana mengikhuluma nomunye umuntu kathethe sithi lo mntwana obuleyo indlovu oyintombazane imali lezo azisebenze ukuvikela laba abantu ngoba of course ngama-resources
kodwa akumelanga ukuthi abantu babe ngaphansi kwenyamazane. Inyamazane sikhathe kwedlula umuntu, ngoba sikhangani sikhathe isinyamazane kwedlula impilo yomuntu.
Yebo, manje kumele kuqalise ngaphi ukuthi kulungiswe khonokho?
Kumele kuqale kuhulumende. Uhulumende, I'm sure ukuthi they've taken note of that, they'll be doing something. Njengoba ezisebenzi bayilungise, kumele bangele kuyena na ekasisithi bayilungise.
Kungenzakala njani khonokho Dlovu? Kuyaqala kumele phela uqalise kubandla, ibandla lezanuphepha.
Yes. Abantu bazihloli bazinika amakhwapha ngoba abantu akudingakala ukuthi bazibethe bafuqwe. At times ngicina kudinga umzingeli ukuthi avikele izilwane. Kuba lihlupho nxa uzadinga umzingeli ukuthi avikele isilwane, yena vele isizingeli. Yikho sokuba lihlupho.
Lo ke ngumnumzana David Ndlovu, ilunga ledale le-Central Committee yebandla lezanu PF, ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 ekwaBulawayo. Okwezempila kahle, inhlanganiso elwisa ukumemetheka kwemkhuhlane wengculaza ithi iningi labantu elidlwengulwayo liba sengozini yokuthelelwa igcikwane le-HIV ngenxa yokwehluleka ukuthola imithi efaneleyo ngesikhathi ngezizathu ezichiyeneyo ezigoqela ukungenzi kuhle umsebenzi kwamapolisa kanye lokuba khatshana kwezibhedlela eziqhuba lumsebenzi. Okuningi asikuzweni kunothando sibanda ekoBulawayo.
I-National AIDS Council ithamachumi ayisishiyagalombili ekhulwini 80% labantu abadlongolwayo alenelisi ukuthola umuthi wokuvikela ukuthelelwa ingculaza kanye lokubamba izisu elizweni. Imbiko yokucubungula kwenyanga ezintathu ekuqaleni komnyaka kuveza ukuthi kwabadlonguliweyo phose kunkulungwane ezimbili 1855 phezu kwamakhulu amathathu nje kuphela i-323 yibo abathola lumuthi. Inhlanganiso ekhangela impilakahle emhlabeni wonke jikelele, i-World Health Organization, ithi umuthi lo obizwa kuthiwa yi-post-exposure prophylaxis, i-PEP, umuthi owehlisa ingozi yokuthola ingculaza emacansini lakulabo abasebenza imisebenzi ebafaka engozini njengabodokotela labongi. Ngakwelinye icele, abesifazana bathi kuswelakala kwezibhedlela eduzane kanye lamapholisa angelwa lwazi yikho okwenza iningi lingatholi uncedo ngesikhathi. Lanxa nje inkamba eziningi sezavula ingatsha zokukhuluma labadlwanguliweyo, ama-victim friendly unit, kusadingeka amapholisa alolwazi lokwenza lumsebenzi ngendlela ekhuthaza abesifazana ukuthi babe leqiniso ukuthi bazathola uncedo abaludingayo kulezi zinkamba, hatshi ukwenziwa inhlekisa. Umqondisi kugada lwezempilakahle okhangela ukuqedwa komkhuhlane wengculaza lofuba, uDr. Owen Mugurungi, uthi izibhedlela zikhona ngoba konke lapho kutholakala ama-antiretroviral kuyatholakala le-PEP. Udubo olukhona uthi kuswelakala kolwazi kuZulu kanye lamapholisa athatha isikhathi eside kuze kudlule amahola angamachumi ayisikhombisa lambili, i-72 umuthi lo ungabe usaphathisa. Umongikazi unkosikazi Thelma Mabena uthi lanxa kuliqiniso ukuthi izibhedlela zonke ezile-art ziyanika i-PEP, zona zivele zikhatshana, kumele umuntu azihambele ukuthi ayezithola. Uthi khona ukuthi umuntu aqala efika emapholiseni lapho azabika udaba lwakhe kuthatha isikhathi, odlongoliweyo ayabe evele engelaso.
Khona okuningi kuyabe kumele bakwenzele. Okokuqala kumele baye kubika emapholiseni, baphinde njalo baye esibhedlela lapho bafika banikwe amapilisi okuthi bavikele ukuthi bangazithwali lokuthi bavikele umkhuhlane we-HIV osubhahile. Ngokunjalo nxa bangaphuza laba bantu uyafika ukuthi umuntu angagcina esezithwele, ukuthi njalo umuntu angagcina eselo mkhuhlane we-HIV ngenxa yokuthi katholanga la mapilisi esithi ngesilungu yi-post-exposure prophylaxis, i-PEP.
Unkosikazi Ashley Maphosa oyisakhamuzi uthi udubo alukho ezibhedlela kodwa emapholiseni ngoba amaningi kawala isineke sokukhulumisana labesifazana abadlwanguliweyo kumbe abachayiweyo nxa bethe bayabika enkambeni. Uthi esikhathini esiningi basuka babuzwe imibuzo enzima emphakathini okugcwele abantu abahamba ngamacala achiyeneyo okusuka kubafake ihlazo, bona bevele besebuhlungwini ngokuyabe kubavelele.
But lanxa sifuna ukuthi ahambe uyoripoti emapholiseni ngale, ufika ubuzwa e-charge office, awusoze ube interviewed privately. bagcina besehluleka omama futhi ugcina sengathi lamapolice kuyabahlekisa bagcina sebesehluleka lokuthi bareporte ama-cases anjalo bese sibona ukuthi khona kuyena kubenza babe more vulnerable ku-HIV and AIDS.
U-Assistant Inspector Sitsinyamuphinga we-Victim Friendly Unit emapholiseni uthi liqiniso ukuthi kulamapholisa ehluleka ukusebenzelana labesifazane abadlwanguliweyo kodwa kule mizamo yokuthi wonke amapholisa asebenza kulolu hlangothi athole imfundiso yokuphatha abadlwanguliweyo ngesineke. UNkosazana Rita Swela osebenza labesifazane abadlwanguliweyo uthi kuqakathekile ukuthi abesifazane bafundiswe ngamanyathelo abangawathatha nxa bethe badlwangulwa kumbe bahlukunyezwa. Uthi kulihlazo ukuthi esikhathini esiningi omama abaswelayo yibo njalo abahlangana lobunzima bokudlwangulwa baphinde bangazi amalungelo abalawo okuya emapholiseni lokuthi kumele baphathwe njani ezibhedlela ukuvikela ingculaza kanye lokuzithwala.
Isikhathini esiningi uzathola ukuthi abantu abadubekayo yibo kakhulu aba-abhuzayo ngoba isikhathini esiningi umuntu uyabe ezitshethi lapha yikho enyabe ngithola khona konke so ukuthi ngingashiya nyawuyanga. So yikho thola ukuthi abantwana abaningi abadubekayo kumbe labo mama abadubekayo esikhathini esiningi ba-vulnerable ku-rejection.
UNkosazana Sakhile Maplanka osakhulayo uthi kubuhlungu ukuthi abesifazane abadlwanguliweyo baphinde badlwangule njalo emoyeni lapho befika enkambeni zamapholisa.
Kufanele ukuthi badinge abantu abaprofessional abayibo abazakwenza lowo msebenzi wokuthi bakhangele ukuthi abantwana bayadlwangulwa yini. Kwenzeka ukuthi nxa uyukuthi kulezi gange ezikhona zihle zibanjwe khathesi kusesemasinya.
Inak it esikhathini esiningi owesifazana odlwanguliweyo akhathazeka ngakho ukuzithwala akhohlwe ngengozi yengculaza aze abone lingozi kungasela sikhathi sokuvikela. Inhlanganiso le ithi akuqhubeke kufundiswa uZulu ngalezi zindlela ezikhona zokuphathisa abadlwanguliweyo njalo kususwe ubandlululo lokudlwangulwa lengculaza oluyilo olwenza abantu bafe bethule. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguNothando Sibanda.
Siyabonga ke Nothando. Kwezemidlalo lamhlanje iqembu leHighlanders likhuphukela ehlala kungxenye yangaphezulu kwengalane yemiklomelo kusigaba sePremier Soccer League ngemva kokubhaxabula eleHowmine nge-5-1 ngesonto enkundleni yeBarberfields. Okunengathi kuzweni kuntathele zindaba yethu uJoseph Njanje.
Livuke seganga iqembu leHighlanders ngesonto lachayela eHowmine nge-5-1 kwimpumelelo edale ukuba likhuphukele ihlala kundawo yethu bamnombili engalaneni yemiklomelo. Limpumelelo iqume umlomo umqeqetshi weqembu leHowmine uLuke Masomere obechothozwe iqembu leHighlanders phambilini kwalo mdlalo ethi lincediswa ngabonompembe. Ngaphezu kwengalane kuhlezi iqembu leChicken Inn lona elithe ngokunqoba eleChapungu nge-2-0 ngomgqibelo lakhuphula inani lalo lemiklomelo laba ngamashumi amathathu lesikhombisa 37 ngemva kokudlala imidlalo elithumi lathoba nembili. Kundawo yesibili kule qembu letriangle lemiklomelo ngamashumi amathathu lanhlanu 35 ngemva kokunqoba kwalo elecholojo nge-2-0 ngomgqibelo njalo. Iqembu leDynamos lihlezi kundawo yesithathu lemiklomelo ngamashumi amathathu lambili 32 kuthi ngaphansi kwalo. Endaweni yesine kule qembu leFC Platinum lemiklomelo ngamashumi amathathu lanye 31. Kundawo yesihlanu kule qembu leHarare City elemiklomelo ngamashumi amabili nathoba munemunye 29 njalo lilingene ngemiklomelo leqembu leHowmine elikundawo yesithupha. Iqembu leCapes United lona elilemiklomelo ngamashumi amabili nathoba munembili 28 lihlezi kundawo yesikhombisa njalo lilandelwa ngeleHighlanders elilemiklomelo ngamashumi amabili lanhlanu 25. Kungxenye yangaphansi kwengalane yemiklomelo iqembu elihlezi kundawo yethoba munemunye ngeleChapungu elilemiklomelo ngamashumi amabili lane 24. Kundawo yechumi uhlezi iqembu leWange lemiklomelo elichumi lathoba munemunye 19 kuthi ngemva kwalo kutholakala iqembu leBuffaloes lemiklomelo elichumi lesikhombisa 17. Iqembu leZPC Caripa lihlezi kundawo yechumi lambili lemiklomelo elichumi lesithupha 16 njalo lilingene ngemiklomelo leqembu leCholojo elihlezi ngaphansi kwalo. Kundawo yesithathu nxa usuka emsileni wengalane kule qembu leWawa elilemiklomelo elichumi lanhlanu 15 ukuthi ngaphansi kwalo kule qembu leFlame lile lemiklomelo elichumi lane 14. Ngaphansi kwengalane kutholakala iqembu leDongo Sawmills lona elijeke amanye amaqembu lemiklomelo elichumi lambili 12.
Siyabonga ke Joseph Njanji ngokusethulela ezemidlalo. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sesonke, kodwa lingakhohlwa ukuthi uhlelo lwe live talk luyaqala khona manje. Olivalelisayo igama lami ngu Chris Gande Lilale.